Namhlanje weziphathelanela besifazana sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sogatshalwa besifazana kubandla le MDC Alliance kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla labanye abalwela ilungelo loluntu abanye babo ababikwa lokhu becatshile ngemva kokutshengisela okwakuqoqelwe umhlaka 31 kunyanga edlulele.
Ngiyabonga sithandekile umama abaningi abanye bakhona balokhu becatshile. Umama uMtendai Masotsha ngiyathemba sonke siyakwazi ukuthi wabotshwa wahawa wahlukuluzwa watshaywa okuzwayo. Sizwa uPatricia Tshabalala ngomunye wabo omama laba ngabalambhobho labanye abacatshileyo abesilisa abalambhobho. U-Otilius Banda laye ngomunye wabo ocatshileyo laye ubusuzibuza ukuthi kambe shuwa sizafika ngaphi ngohulumende onje ongafuni ukutshelwa ongafuni ukulalela izikhalazo zabantu.
Kumbiko elawethulayo njengogatsha lwabesifazana lithi lina abesifazana yibo abathinteka kakhulu kunkohlakalo eqhubeka elizweni. Kukhathaza njani abesifazana kakhulu okwenkohlakalo?
Singakhangela nxa ezibhedlela kungasebenzi abantu abagulayo banakekelwa ngabomama odokotela labomongikazi kathe siba ku-strike. So omama automatically bosebethethe i-role yona leyo yabodokotela labomongikazi okonga abantu abagulayo ngasezindlini. Singakhangela imali lezi ezatshontshwayo eze-COVID-19 kwakumele zincedise zithenge izinto ezibhedlela zithengele labodokotela izinto zokusebenzisa. Ngakho sithola ukuthi omama yibo asebethwele ubunzima belizwe lonke ekhanda. Ngikhiphe umbiko wona lowo ngikhangele ukuthi omama ababetshengisela bagcina bebotshwa. Ungakhangela even echiredzi umama uMgido ngumuntu oimeleyo uhamba ngodondolo esithi yikrashi kodwa sabona ebotshwa eqeda amalanga amabili esesistokisini. Ebotshelwa kuphela ukuthi utshela uhulumende ukuthi bona njengabomama sesidubekile sicela ukuthi uhulumende ayenze kuhle, sicela ukuthi uhulumende aphathe kuhle abantu, sicela ukuthi uhulumende arane kuhle ilizwe leli. Nxa uhulumende lo esehlulekile kaphume anike abanye. Angiboni ukuthi kulicala khona lokhu ngoba iZimbabwe leyi phela ngeyethu sonke. Wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma ukuthi yena ufuna ukubuswa njani la kusisekelo sombuso wethu oweZimbabwe.
Nxa kulokuhlukuluzwa lokho ngabe silisa kumbe ngabesifazana abahlukuluzwa kakhulu kumbe kuyalingana?
Mina ngibona ngazani ukuhlukuluzwa lokho sithandekile kuyafanana. Akula ukuthi abesilisa kumbe abesifazane. Khangela ekuqaleni indaba zabo Johanna uSicilia lo Netai, siyekhangela indaba kaNamathai Gwekweza, siyekhangela indaba kaWongai, sikhangele indaba kaBlessing owe Athuzi, aboSithabile Dewa, oTsitsi Dangarembwa, oFadzai Mahere, omutsharayirwa Mugido, asebehlukuluzile baningi labanye embatshileyo kathesi. Sinabanye batshaywa, abanye badlwangulwa esikuthi sexually abused. Kunjalo nje abesilisa labo bathwele nzima, abanye lokho becatshile. Ama-journalist kumbe sithi intathelizi ezizindaba bayabadinga, omduduzi Mathuthu bacatshile. Singakhangela even lama-politicians, ama-youth akobulawayo acatshile, amanye abulawelwe amawindi uPhasho Sibanda wabula ngomunye wabo wabulawelwa amawindi, abazali bakhe bahlukuluzwa. Frithan Chirodza laye futhi wathola khonoko okufananayo ngathesi bacatshile. Singathi siyakhangela kulo mntwana lo onzisa ubuhlungu sithandekile okuthiwa nguTawanda. Angikwazi lokuthi umntwana lowana ukuthi wonani tshayiwe okuzwisa ubuhlungu kagwanisi ubuhlala ule mvimvinya emhlane imvimvinya ezihlalweni zakhe uyehluleka lokuhamba. Umntwana lowana ende uyazi kubuhlungu.
Ibusasa liyibona injani njengogatsha lwabesifazana?
Ikusasa lethu ke thina sibona ngazani kuza kwalikusasa elihle uhulumende lo esephumile ngoba phela uhulumende unguhulumende ngabantu nxa abantu sebengasafuni awungeza ke ubaforce umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni ngakho abantu babheja ukuthi abangeke bafele embelekweni ngenxa yokuthi khona uhulumende lo uyabachaya ku Twitter siyebona sokule hashtag esiqalisile ukuthiwa khona hashtag Zimbabwean Lives Matter. Umhlaba wonke usukwazi ukuthi kulelizwe lokuthiwa iZimbabwe lapho kulabantu abahlukuluzwa khona bebetshengisela kade ngikhuluma lo Mayimgido ngimbuza nje ngokuthi uhambe njani ube njani esitokisini bekunjani wathi hayi lanxa evalelwe istruggle kumbe umzabalazo kuyaphambili nxa ilizwe leli lingakakhululeki okwakulwela abantu before 1980 behlukuluzwa ngamakhiwa lokho sikuthola nakathesi kodwa sihlukuluzwa ngabantu abangabethu abantu abamnyama. Ngiyabonga sithandekile.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. We'll be right back.